Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingali tshona njani zolukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 20 Nhlolanja 2024 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Soluqalile elizweni jikelele uhlelo lokuthontisela abantwana baleminyaka ephansi kwelithumi umuthi wokwenqabela igciwane lepolio elitholakale eMashonaland West leHarare. Kulequla leSouthern African Development Community iSADC elethekelela eZimbabwe okulamalunga ebandla leZANU PF aseqolotsha ethakazelela ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uzabamba isikhundla somgcini sihlalo okwesikhatshana. Babikwa bengcosana abatsha abenelisa ukusungula amabhizimusi elizweni lanxa uhulumende ebakhuthaza ukuba benze njalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Kulequla leSouthern African Development Community iSADC elithekelela eZimbabwe okulamalunga ebandla leZANU PF aseqolotsha ethakazelela ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uzabamba isikhundla somgcini sihlalo okwesikhatshana. Kodwa abamabandla aphikisayo bathi lokhu akutsho lutho ngoba isikhundla lesi esise Angola okwamanje sinikwa kudedelwana kuyo yonke inkokheli yezansi yezwekazi le-Afrika kungakhathalekile ukuba yephula ilungelo likaZulu kumbe hatshi. Abaphikisayo balokhu bekhala ngempumela yokhetho olwaqutshwa nyakenye besithi bafisa ukuba iSADC ikhangele udaba lolu hatshi okwesikhundla sikamgcinisihlalo weSADC. iSADC ikubeke sobala nyakenye ukuba kalukhutshwanga ngemfanelo okhetho kodwa lokhu kungalungisiswanga ngabantu beZimbabwe ngokwabo. iZANU PF ithi seladuma ledlula. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma owebandla leZANU PF omela iphelandaba chabalala idale lephalamende njalo ekudale leCentral Committee yeZANU PF.
Right, iSADC isekretari babuyile lapha eZimbabwe bana bezokhangela belungiselela isummit ezayenziwa lapha kwelakithi, okuyo isummit lapha umongameli wethu azathatha over khona i-chairmanship eSADC, okuyinto vele eyenziwayo lapha emazweni ethu aweSADC lawo ukubana omongameli bamazwe lawa bantshintshana ukuba ngomgcini sihlalo welozweni weSADC le. So lokhu kutshengisela ukubana iSADC namanye amazwe sesimuve phambili, siya phambili, sesilungiselela ngokukhangela ukubana sithuthukise njani ilizwe leli.
Kodwa-ke phela golide abantu bakhala lapha, bakhala kakhulu xa sikhangela into zokhetho lezi, but iSADC ibalekela iqiniso la loko sibumgcina sihlalo lokhu akulamsebenzi lokhu.
Okungenamsebenzi yikho ukukhala kunoku emsebenzi unokwenza kunokuthi sithuthukise ilizwe lethu, sivuse umkonomi wethu, ngoba lizopha lethu sonke, lilungelo lethu sonke. Even abe-opposition bona umsebenzi wabo ukuthi ngabe babuya le-alternative ubana bethi right, thina nxa kubhende lapha sibona ngani ngabe sihamba ngale ndlela, nxa kungahambi kuhle lapha sibona ngani ngabe kwenziwa ngale ndlela. Yiwo umsebenzi wabo, hashi ukubana bebehlala befuna ukukhala ngokhetho osoludlulile. Bona iproblem bekuthi ukhetho balufuna ukuthi bethi kona lulungile nxa kuyibo abanqobeleyo kuphela. Okungayisiko kona, nxa usiya ekhethweni kule mpumela ezimbili, isenza uyanqoba kumbe uyanqotshwa. Nxa unqobile Chaba usuphuma ekuthabeni uqhase ukulungisa ilizwi. Nga unqotiwe, ye ungakhala akuyaleshwa kodwa khala phela ubusunjani ungasalahli imbeleko ubuye silungise ilizwe sindawone. Yikho kumele kwenzakale khonoko.
Kodwa ke phela lapha bathi ukukhala eZimbabwe kuyofana lembuzi ekhale ilandwa amakhanka ngoba kula muntu oza kulalela. Kuyaphelela endleleni nje.
Inkinga ekhona ukuthi kona abakazi beke bebe yi-opposition eyake yafaka ama-solutions etafuleni uthi hayi lokhu kuba njengoba ngalindlela ngabe sikwenza ngalindlela ngoba yiyo injongo ekuba le-opposition. It's a government in waiting, it's like i-shadow government. Okusho ukuthi kona kumele ngabe bathi kona bona hayi nxa i-exchange rate ibheda imikanje so ngabe siyenza ngalindlela and then kubonakala ukuthi hawu amasho abo ayasebenza for sure. Yikho ukuthi ngisel hayi for sure abantu laba bathembekile ukuthi kona singabafaka bangayenza into enjani elomkantsho engcono kodwa bona okwabo kuphela yikuhlala bekhala kuphela yikuhlala beswola kuphela bengaprofi any solution. So loko mina ngibona ngathi akakusisizi ngalutho ngitsho.
Lo ke ngumnumzana Joseph Chuma omela iphelandaba Jabalala idalele ephalamende njalo ekudale le ZANU PF Central Committee. UGibbs Dube uphinde waxoxa lo mnumzana Promise Mkhwananzi othi lokhu eyisikhulumeli sebandla le-CCC.
Akula abantu abathakazelela indaba naleyo, abantu basilukelwe kakhulu ngapha eZimbabwe ngesizathu sokuthi abantu bakhangelele ukuthi isadaki ibe le ndlela zokujezisa laba ababe behlulekile ukupasa ke singathi imithetho eyayifakwe yisadaki enjengama-SADC guidelines of free and fair elections, ngaba yi-economy, ngaba yindaba zama-human rights. Nxa i-SADC ethe iZimbabwe ayipasanga njengokwenzakalayo ukuthi i-SADC ithi yona eZimbabwe yesuleka ukhetho ukugcwalisisa ke imithetho ye-SADC, kutho ukuthi i-SADC bekungamelanga ukuthi ifake umnanka kutache ukutshengisela ukuthi nxa umuntu engephula imithetho ye-SADC i-SADC lamazinyo iyaluma lapho kuphanjaniswe khona.
Kodwa ke ikhanyazana bakubandla leZANU PF batshaya ingquzu lapha bathi hayi okhetho phela vele sukazela duma ledlula njalo kuthi ukuthi umnanga kwangena esikhundleni se-SADC chairmanship kuveza ukuthi ilizwe liqhubekela phambili njalo ezokhetho lezi hayi khohlwane ngakho lani liyaxokozela khonapho.
Daba yokungena kukamnaka kwayilani lo dispute ekhona ekhethweni, it's just a rotational bekuvele kumele kungene eZimbabwe inoba ngabe kuthiwa ngumongameli uChamisa ukhona bekuzavela kubuye eZimbabwe kodwa sina sithi nxa kube lama-disturbances njengalawo esawabonayo kukhetho lodlulileyo lolu kwephulwa imithetho yeZimbabwe, kwephulwa isinqumo somthetho i-constitution, kwephulwa la imithetho yeSADC ama-elections, iSADC ibingamfanelanga njalo ayifanelanga njalo sizabe silokhu sikhankasa sibhalele iSADC sibatshe ukuthi awumelanga lifake umnankagwa ngoba kule ndaba ezipending okumele zilungisiswe engakarecognizwa njengo-chairman ophuma ekutheleke ngumongameli welizwe leZimbabwe.
Kodwa abanye bathi phela le bandleleni limanikiniki, abanye bame ngale, abanye ngale, njalo lokuthi phela kwenziwe olunye ukhetho akusazwakali. Kunalithini ngakhonoko?
Akulanto emanikiniki, ukhetho lolu lwenziwa phakathi kwamnumzana omnankagwa lomnumzana uChamisa. Nxa lunokuphindwa iwama-presidential candidates abemele abhuqane ekhethweni olumgceke olu-free and fair. Njalo lokukhuluma ukuthi ubaba uChamisa ayisiye mkhokheli we-TCC kuphela, umkhokheli welizwe lonke. Ungaphezu kwe-TCC, umkhokheli we-democratic movement yonke jikelele, ilizwe lonke jikelele.
Kodwa kuthiwa kathesi kaselabandla phela usemeqekele khonali katshana, so uyaba umkhokheli njani baba mkhona?
Ukukhokhela kudinga ibandla. Ukukhokhela nxa sikhuma ngokukhokhela sikhuma ngokukhokhela abantu. Ungaba lesibaya kodwa nxa ungela nkomo ufana nokuthi awula kungabe lesibaya kungcono. Lesi lapha sipho esikhona indaba yokuthi khona inokhuza ubaba uChamisa nguye olabantu ilizwe lonke iZimbabwe yonke. Ngakhonokho yibo ubukhokheli, ubukhokheli ngabantu, ubukhokheli ayisobandla. Nxa engavuka namhla efake elinye ibandla amina pha wonke umuntu uyakuthi ukhona ngani kodwa lapho esikhona kathesi ayisayondaba amabandla.
Alo ke ngumnumzana Promise Mkhwananzi othi elokhu isikhulumelise bandla le-CCC. uke wazwakala esithi nguye osokhekhela leli bandla. Ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseHarare. Usoluqalile elizweni lonke jikelele uhlelo lokuthontisela abantwana abaleminyaka ephansi kwelithumi umuthi wokwenqabela igciwane lepolio elitholakale eMashonaland West leHarare. Uhlelo lolu luqutshwa lugatsha lwezempilakahle lumanyene labenhlanganiso e-UNICEF World Health Organization Global Eradication Initiative lezinye. Okunenga sikuzweni kuntathela izindaba ye-Studio 7 u-Anastasia Ndlovu esethulela lolu daba ngokugcweleyo ekwabulawayo.
Lokhu ngokokuqala ukuba eZimbabwe linike abantwana umuthi obizwa ngokuthi OPV2 vaccine osetshenziswe kwele Ethiopia, eBenin, eCongo Republic, eLiberia, eNigeria lakwele Sierra Leone kusukela ngomnyaka ka-2021. I-UNICEF ithi kukhangelelwe ukuba abantwana abafika izigidi ezine 4 million bazanikwa imithi kusukela namuhla kuze kuyefika uNcwabakazi ngomnyaka ozayo. Umnumzana Douglas Mombeshora ophethe uhlangothi lwezempilakahle uthi kuqakathekile ukulwisana lomkhokha wepolio okuthiwa ipolio virus type 2.
We have had a challenge with certain religious sects who are objectors to seeking health solutions from our health institutions. We have gone to consult their elders so that they can talk to their subordinates, and I think we are winning.
Sike saba lohlupho ngabantu bezinye inkolo abangavumeli abantu ukuthi baye ezibhedlela zethu kuyodinga usizo kwezempilakahle. Sesikhulumisane lenkokheli zabo ukuthi zixoxisane labalandeli bazo.
Uhlelo lwe-novel oral poliomyelitis vaccine 2 luqhutshwa emakilinika lezibhedlela. Omunye wabaphethe uhlelo lokunika abantwana umuthi wepolio ngumkhokheli wabongi kukhansile yedolobho lakobulawayo unkosikazi Sithokozile Hobe.
Thina esibulawayo Metropolitan Province siyabe sithontisela abantwana inovel oral polio vaccination. Sikhangelele ukuthontisela 214,586 abantwana nge-4 days lezi ezilandelayo.
Omunye wabokuqala ukuhambisa umntwana ekilinika ngunkosikazi Josephine Hassani okhonza e-Africa Apostolic Church kwaMaja eChabalala Clinic.
Ngibakhuthaza ukuthi kababuye labantwana ngoba abantwana bamapostoli abaningi bayaphela ukufa ngenxa yokuthi kabavikelwa. Kababuye labantwana babo amapostoli bazithontisela akubulawa abantu lapha esibhedlela.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Gordon Ncube oyenelise ukuthontisela abantu bakhe ababili ukhuthaze abanye obaba ukuba benze njalo.
Hayi, akuthathi isikhathi. Uyafika nje uhlale umntwana weyo athi maqeda uweyo join line umntwana athontisele.
Isakhamuzi seNyamandlovu unkosikazi Sibonye Inkosi Bhebhe uthi bahamba umango omude besiya esibhedlela njalo uhlelo lokuthontisela belungakafiki emangweni wabo. Uhle wathatha leli thuba ezohlolisa umntanakhe ukuthi ahle athontiselwe.
So ngasibhelele ngilo hambo lwami zokuza esibhedlela nxa ukuthi isibhedlela sethu zikhatshana kahlila zibhedlela sihambilanga lonke nxa sisiya esolutho singasuka ngama-4 siyafika ngabo-10.
Ngomnyaka odluleyo ngomfumfu uhulumende ubike ngokufunyanwa kwepolio esanyathi emntwaneni oleminyaka engaphansi kwelithumi. EZimbabwe lacina ukuba labantwana ababanjwa ipolio ngomnyaka ka-1989 kuthi ngomnyaka ka-2005 iZimbabwe yatholiswa imendulo ilizwe eseliyenelise ukuqeda umkhuhlane wepolio kulandela uhlelo lwayo oluqinileyo lokuthontisela abantwana umuthi wama-vaccine. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Babikwa beyingcosana abatsha abanelisa ukusungula amabhizimusi elizweni lanxa uhulumende bakhuthaza ukuba benze njalo ukuze bazithuthukise njalo bakhulise umnotho welizwe. Okunengi asikuzweni kuTobias Mudzingwa eseHarare.
Iningi labasakhulayo babikwa bethikaza ukuqhuba amabhizimusi eZimbabwe besithi bayesaba ukugcina belahlekelwa imali. Kodwa kulabanye abaqunga isibindi bezame ukuvula amabhizimusi. UJacob Zikali ohlala koBulawayo ngomunye wabafake imali emakhwapheni besesaba ukuvula ngayo ibhizimusi.
Okuhlupha yikuthi umnotho welizwe ubonakala ukuthi uyangaphi. Ngesinye isikhathi izinto zingcono kodwa ngesinye ziyabe zibheda. Le mali yakuleli iphela amandla nsuku zonke. Ngisuke ngizibuza ukuthi pho ngiyaqala okwebhizinisi kwami kuzaphila yini okwesikhathi esithi nxa i-economy inje. Kungcono ngisebenzise imali leyo ukwenza other things.
Abaningi abakusimo lesi abathi kuyehlula kweleZimbabwe ngenxa yesimo esibi somnotho kanye lesombusazwe, ngakho ke akucaci ukuba liyangaphi ilizwe. Loba kunjalo kulabatsha abasungula amabhizimusi elizweni. Omunye wabo ngurumbitsa eMatonga ohlala eChegutu.
Ukuswela into ozenzelayo wena wedwa kusho ukuthi iminyaka yokuhlala endlini ungela msebenzi zabiningi. Ungaba liqiniso ukuthi ayisikho sonke esenelisa ukuba ngosomabhizimusi. Kodwa manje singenza njani? Yikho ubona ukuthi thina lapha eZimbabwe abantu abaningi vele silamabhizimusi amancane. Ngoba imali yethu yabilitshwane but yikho lapho yabukwanza ukuthi engxenye uzuza imali yokudla, imali yokuhambisa abantwana esikolo, imali yokwenzani.
USikhonzile Khumalo ohlala koBulawayo uthi sewasungula elakhe ibhizimusi.
Mina ngilungisa ama keyholders, ngimathengisela abantu nje ezama companies. It's been 4 years ngisenza lokho and kuyangiphilisa. Xa ekhona ofuna laye ukuqala okwakhe, ngingathi kuye start small. Amabhizimusi ethu abasakhulayo afuna ukuthi siqale ngokuncane, siye sikhula mbijana mbijana. Kodwa kuyenzeka lapha eZimbabwe lobaziwomile izinto.
Uhulumende okhanga ukuba abatsha besungula amabhizimusi usebenzelana lebhanga le-Empower Bank eboleka abasakhulayo imali. Umnumzana Ofas Dube, umsekeli wenkokheli ebona ngemisebenzi kugatsha olubona ngendaba zabatsha, uthi kunengi okwenziwa nguhulumende okhanga abasakhulayo ukuba bevule amabhizimusi kweleZimbabwe.
I-Ministry of Youth ilamathuba akhona amaningi kwabasakhulayo. Izikolo zokufundisa imisebenzi yezandla esingathi ngama vocational training centers, lapho abasakhulayo abakhuthazwa ukuthi baye khona befundele imisebenzi yezandla. Njalo siyafundisa ukuphathwa kwamabhizimisi, sile Zimbabwe Youth Council ekwenzayo lokuthi nxa befuna ukuregister amabhizimisi abasebenza semthethweni siyenza njani. Konke lokho siyakufundisa.
Loba kunjalo, ingcwethi ecubungula ezonotho lezombusazwe okunhlanganiso yebona ngamalungelo abathengi, e-National Consumer Rights Association, umnumzana Efi Ncube, uthi nxa umnotho welizwe ungaqhubeka umubi kangaka, uncedo lukahulumende kalusoze lwaphathisa abatsha.
Ezepolitiki lezenotho zilunge zithembise ukuthi leyo mali yabisetshenzisiwe ukuze kuvulwe lelo bhizinisi izatholakala njalo. Okwesibili okuqakathekileyo ukuthi abatsha bazakwazi ukufinyelela emabhenki bathole imali yokukhulisa amabhizinisi abo yokuvula lawo mabhizinisi njalo. Okwesithathu okudingakalayo yikuthi abatsha bathembe ukuthi imali le abayizuzayo izagcinakala ngendlela efaneleyo, hayi ukuthi icine iphela amandla ingasayiyo lutho.
Ngomnyaka ka-2020 ibhanga lamazwe omhlaba eleWorld Bank lazisa ukuba iZimbabwe ngelinye lamazwe lapho okuhlupha ukusungula amabhizimusi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Izitolo eziningi emaphandleni lasemadolobheni kazisamukeli idola leZimbabwe ngenxa yokugugudeka kwesisindo salo okubangelwa ukuswelakala kweziqondiso eziqinileyo zokulisebenzisa kahle. Osomabhizimusi bathi kalisathengi lutho idola leli, ngakho ke sebefuna elemelika loba litholakala nzima emphakathini. UBathabile Masuku siphalo ludaba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Ukugugudeka kwedola leZimbabwe okuqhubekela phambili lokuswelakala kwedola leli kwenza kube nzima ukuba abantu bethenge isinkwa lokunye okudliwa nsuku zonke. ayisatholakali intshintshi emavinkilini ngenxa yokugugudeka kwesisindo sedola leZimbabwe. Umnumzana Mthabisi Ndlovu, isakhamuzi sebubi, uthi imali yeZimbabwe sekukalutshwane ukuthi bayisebenzise ezitolo.
Kuthengeni lasekuthengiseni, wonke umuntu ubiza imali yangaphandle xa uhlangane lomuntu othengisa ulutho. So inkinga esihlangana layo yona leyo, eZimbabwe sihola ibhondi lisekhadi, kalisasebenzisa ama-credit card sokalutshwana ukuthi siwasebenzise, ngoba ma usebenzisa i-credit card uchajwa more than i-price ekhona ku-ITM yona leyo uyabe ufuna ukuyithenga. So i-challenge esihlangana layo njengabahlali beZimbabwe.
Umnumzana Amos Sikhosana, isakhamuzi seMatopo, uthi imali yakuleli ayisasebenzi yibo eMatopo, ethi abezitolo bafuna eMelika kumbe iRand.
Lapha esigabeni sakithi imali le yangaphandle le abayibiza bathi yi-foreign currency yiyesebenza kakhulu, iyasebeyiphatha ukudlula le imali yakelakithi. Yizwe imali esesizisebenzisa esigabeni sakithi lapha emakhaya. Xa ungena ezitolo intengo zangkhona seziyiyona leyo. Sesidinga usizo lokuthi ma sisizakala sisizakale siphethe yona le imali yeMalika.
Usomabhizimusi umnumzana Ndalwenhle Ndabezwe uthi imali ye-RTGS ayisavumi ukuthi iqhubeke isebenza, ikakhulu kulabo abenza ibhizimusi, ngoba awungeke uyehoda impahla ngedola leZimbabwe.
Inhlupho lemali yeZimbabwe likhulu kakhulu, ngoba abantu bavela basasebenzisa bona imali yalapha, sebekhetha bona ukusebenzisa ama-US dollar ngoba amarandi. Ngakuthwele i-RTGS i-rate yakhona iyabe intshintsha isikhathi ngesikhathi, futhi kuyabe kungasavumi ukuthi uqhubeke usebenza ngalolo hlobo.
Umqondisi we-National Consumer Rights Association umnumzana Effort Ncube uthi abantu beZimbabwe kabasela themba le mali yakibo.
Abantu beZimbabwe imali yeZimbabwe kabasayithembi, kabayifuni, kayigcini nzuzo, kayithengi ngendlela efaneleyo, ilahlekelwa ngamandla. Yingakho besebenzisa imali zangaphandle, ikakhulu idola leMelika, ukugada ukuthenga ezitolo ezinkulu ezincane. Lo hulumende kanti laye iyo ayisebenzisayo vele nxa ithengisela abantu okuthile. Ngakho-ke iyo vele sisebenza ilizwe lonke. Kanti ke lalabo abaswayiphayo baswayipha besebenzisa yona imali yeMelika, le yaseZimbabwe hayi akula muntu oyifunayo vele.
Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezomnotho, uchasisa indlela ezingenziwa ukuze abantu bayethembe imali yakibo.
Kulento esivame ukuyibetha ngokuthi yi-de facto dollarization, lapho ilizwe lizithola lingatshongo okusemthethweni selidollarize, kodwa lithole isimo somnotho sesivele sisiguqulile, sesivele sisebenzisa umnotho wamanye amazwe. Akula kwethembeka emalini yakithi, abantu abayithembi. Kuyafunakala inguquko enjengama-currency board eqhathwayo, ibe ngelusa isimo somnotho welizwe leli. Kuvumakala ukuthi kwesikhathi esifutshane sike sisebenzisa imali yamanyamazwe, ngapha kusalungiswa indlela engathi ingahlala isikhathi eside.
Lo nyaka kusukela ngoZibandlela, idola lakwele Zimbabwe seliwe isisindo okungaphosa kufike kumashumi amahlanu ekhulwini, i-47% kusiya phezulu. Emkambo wemali kahulumende, idola leMelika elilodwa lithenga amadola eZimbabwe azinkulungwane ezilitshumi lanye, i-$1 kusiya ku-$11,167 zimdollars, kodwa emkambo omnyama idola elilodwa libiza amadola azinkulungwane ezilitshumi lasithupha, i-$16,000 zimdollars. Ibhanga elikhulu eliboleka amazwe imali ele-International Monetary Fund lithi sokukompunzi edla emini eZimbabwe okumele kube nemithetho eqinileyo yokusetshenziswa kwemali eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabele Masuku.
Kwezemelika, ukuhluthunwa kwedolobho le-Ukraine ele-Avdiivka ngamabutho akwele-Russia ngeviki edluleyo kudale umbuzo wokuthi kungani idale lephalamende leMelika ele-The House lingavumelani ukuthi ele-Ukraine liphiwe uncedo lwezigidi ezingamashumi ayisithupha zamadola, $60 million ngesiphangiphangi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo weMelika umnumzana Mkhululindabambi.
Yabona uPutin wasebenza kakhulu ngelaphana esikhathi saka Obama waphanda wagepa waphanda to make inroads into American politics and wonke abantu who had any inkling of ukuyi racism kumbe wabaqhwebekayo into khona ngapha baze benza ibale lithi Obama ngaso lithi Obama babengane bayathethisa omnye uzothi hey hey bakithi it's President Obama so uPutin wasebenza wemba kakhulu ngesikhathi saka Obama to turn so that anyone that didn't want a progressive politics, he used it to make inroads. So abantu abaningi lapha bakhuluma ilanguage ka Putin. So ukwehluleka ukuthi iAmerica inike izikhali, it shows just how much he has achieved. And ukuthi nje yena uPutin ngoba iRussia, wawusithi Russia, Americans fell in line. Vele behle bethi no against Russia. Kathesi uPutin ulama mouthpiece, he doesn't have to say anything. Izini sebemkhulumela ama viewpoints akhe wonke lapho so no ubunzima lobuyana obukuya Ukraine it was to be expected kodwa iAmerican foreign policy always prevails and so imali lana izahamba bazayidelaya ukuthi iUkraine ibe weaker or ubiwe lama issues kodwa hayi ama Americans they think ahead babona ukuthi our supplies are going to run out in a month they don't come in a month bezocela sebe wode last month so that in next
Nxa sikhangela ukubana ele Israel yena ngokwakhe umongameli Joe Biden useke wasola ukuthi lihlasela mahlayana manje siyabona nanku sebefuna ukuthi kuhambe imali yophathisa lelo lizwe ungathini wena ngalokho
imali ehambayo kande unazelile ukukhumbula ukuthi iphathisa bobabili ama-Israeli lamagazi imali izishunqa zihamba one kuthiwa Israeli ihambe ebhomba two kuthiwa bona labo babhombayo nansi imali yamabhandishi kumbe ngeyane egaza yena leya but whatever they're doing abakufaka egaza Israeli yabhomba so no imali ikhona egaza ihambile lako futhi le Israeli i-Israeli kayisoze le-America kabasoze beshukane ayikhona akhathesa kungabe we know the Bible says when the real Jews get to Israel there'll be peace in the world so we ask ourselves who are those people but Israel li America you know isifuna sangapha lesangapha
lo ke ngumnumzana mkhulula indaba mbi olandela izombusazwe welemelika uma manje ke sizwe imbono yenu lina balaleli bethu
Studio 7, Studio 7, linjani bakithi, hayi thina siyaphila, hayi into engiyibonayo, into engiyizwayo eyenzakala ekhaya, angiboni ukuthi into elengqondo. Kulabo bantu ngokuthaba ngabo lokhu belokhu betshintshana after 3 months, baye beyenzeni. Kade anto bevele ngani nguye ozibambileyo, nguye uthabanga, usephumile, senika abanye, cha uthabanga usile.
Ye, sibingelele enkundleni, ye, hayi lokhana kungayithusi abantu kucacile lokhuyana. Umsebenzi kaChabangu sesebenzile uChabangu yinto ayevele iqhatshele izano ukuthi khona izakwazi ukwengezelela isikhathi sikamongameli yikho umsebenzi kaChabangu wayewuqhatshiwe ngoba kulolu khetho njengoba yayingayitholanga i-2/3 majority manje bazasiguqula isisekelo sombuso ngemisebenzi kaChabangu hayi futhi uChabangu lo angazi ukuthi wasivelela kuphi shebu
Studio 7 Studio 7 sanibonani Studio 7 balalele kunye nabasakazi kanti Studio 7 imbono kubingelelana hayi nani hayi akusena mbono esiyenzayo lapha sokuyikubingelelana nje kuphela ku Studio 7 hayi ingadli nezano madoda hayi akusetshenzwe lapha akusetshenzwe ningadli nezano izano sivalile imbono sokuyikubingelelana sokuyiyo ukuthi imbono leyo kubingelelana hayi kwehluleka makhala njalo lo khuluma
Studio 7 linjani umsakazi abasakazi lonke labalaleli okhulumayo nguVusi Dlomo ngisenyama endlovu ngiyayizwa indaba kababa uSkhwica Mfundo Welshman Ncube lo baba utenda iBit lambe ngingakhangelelanga ukuthi bangaphinda babuyele kulelani bandla ngokungcola selikho khona kodwa kungasenani
isikhathi sesilomona isikhathi sesidliwe ngumangoyo saphela sathi du asidimaneni njalo kusasa sikhathi sinye igama ngoChris Gande
C.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.